indaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 7 kuNtulikazi 2022 ngontungami linkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kulisizi ngenxa yokubana nge ama members of parliament etancishwe ibheli High Court okuyinto esingayikhangelela ngenxa yokuthi laba ngabantu abamsulwa abangelacala.
Umthethwandaba we-High Court wale ukukhulula amalunga edale lephalamende awebandla le-CCC, umnumzana Job Sikhala lo mnumzana Godfrey Sithole. Umongameli Mnangagwa uphesa inkulumo ngemva kokufungisa indodakazi yesiphathamandla se-ZANU-PF umnumzana Kembo Mohadi ukuba lilunga lekhomishini yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission.
Into enziwe nguBoris Becker into enhle etshengisa ukuthi idemokhrasi kwamanye amazwe iyasebenza. Lapha eZimbabwe ngenxa yokuthi abantu esikhuluma ngabo ngamahaga, abantu abalomoya omubi, abantu abayizihwaba, angiboni bekwenza lokho.
Inhloko kahulumende weleBhilithane umnumzana Boris Johnson usetshiya umsebenzi ngemva kokuphoqwa ngamalunga ebandla lakhe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla ufungise osikomishi beZimbabwe Electoral Commission abantu abayisithupha abagoqela indodakazi yesiphathamandla seZANU-PF umnumzana Kembo Mohadi. Lokhu kusolwe kakhulu ngabebandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change besithi ukungena kuka Abigail Millicent Mohadi Ambrose kulikhomishini kuveza sobala ukuthi iZEC ayizimelanga yodwa, ngakho bathi ngeke yafa yaqhuba ukhetho olukhululekileyo. Isikhulumeli se-CCC uNkosazana Fadzai Mahere uthi kulamanyathelo abazawathatha phezu kwalolu daba. Kodwa isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi akulalutho olubi ngokuthi abantwana bamalunga eZANU-PF baphiwe imisebenzi kuhulumende. Abanye osikomishi abafungiswe ndawonye lendodakazi kaMohadi nguCatherine Mpofu, uJane Bethu Nzwenga, uKudzaishaba, Roswit Murutare, loShepherd Manivi. IZEC ihlezi isetheswa umlando wokuncedisa iZANU-PF ukuqilibezela kukhetho, kodwa likhomishini iyakulandula lokhu. Umahluli we-High Court uJustice Lucy Mangwari namuhla ulahle isicelo samalunga ePhalamende awebandla le-CCC abalisa umnumzana Job Sikhala lomnumzana Godfrey Sithole esokuthi ababili laba bakhululwe ngemali yesibambiso i-bail. Ababili laba babotshwe besetheswa icala lokuphehla uDlakela eChitungwisa. UMangwari uthe bangakhululwa balakho ukudala amacala afanayo ikakhulu uSikhala. Kubika uMavis Gama.
Lokhu sekusitsho ukuba uSikhala loSithole bazoqhubeka bevalelwe eChikurubhi Maximum Security Prison. Ababili laba babotshwe mhlaka 16 Nhlangula besetheswa icala lokutshotshozela uDlakela. Bamelwa ngamagqwetha awenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights Zethelechara, umnumzana Jeremiah Bhamu kanye lomnumzana Alec Mchadehama. Omunye wabasekeli besikhulumeli se-Citizens Coalition for Change, CCC, umnumzana Ostalos Gift Siziba, obesemthethwandaba we-High Court laye, ulandisele intatheli zindaba ngokwenzakeleyo.
Kulisizi ngenxa yokubana ke ama-members of parliament etancishwe ibheli i-High Court okuyintesinga ekhangelela nginxa yokuthi laba ngabantu abamsulwa abangelacala ungakhangela kathi esenyatsime ukansila wezani PF onguye uphephetrator isigilamkhuba uhamba scot free engela icharge kodwa abantu bethu ke abayiba ama victim yabahlukunyezwayo akulanto ezasifisele emuva njalo akusozi demotivate ama supporters ethu ama leaders ethu ngoba siyaqhubekela phambili siyazi ukubana ekugcineni kwakho konke i-victory ye-Citizens Coalition for Change izamisa konke lokhu ukuhlukunyezwa kwethu lokuhlukunyezwa kwama-supporters ngiyabonga
ulandisa njalo ngokuzokwenziwa kusiya phambili usiziba
sikhangelela ukubana kusasa siyaphenduka ke e-High Court ukubana sicubungule indaba le lokubana silungise ukubana ama-judge azwisise ukubana abantu bethu abalacala njalo ngabantu akufanele ukuthi bebe beprotectwa ngumthetho kuyinto ehluphayo kakhulu kakhulu nxa sikhangelele ekhethweni luka 2023 kubana sokulokuhlukunyezwa kwama-activists ama-members of parliament kusetshenziswa umthetho kodwa lokho akusibisele emuva ngoba sesizwisisa ukubana ke kuzabe kunjalo siyafika kukhetho
ngakolunye udaba njalo obelusemthethwandaba unobhala jikelele wenhlanganiso emela ababalisi abafundisa emaphandleni eye Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe RTUS umnumzana Robson Cherry laye uzoqhubeka evalelwe njalo ezobuyela emthethwandaba mhla ka 28 Ntulikazi ukhangelelwe ukuphanyeka isicelo sakhe sokuthi avunyelwe ukuhlawulela imali yesibambiso ibail emthethwandaba we High Court emelwa ngamagqwetha akhe agoqela unkosikazi Beatrice Mthethwa lomnumzana Dag Goldhart uchere wetheswa icala lokubulala uRoy Isa ngomnyaka ka 2016 okulicala alilandulayo leli cala libikwa laphenywa laphela ngomnyaka ka 2016 ngabohlangothi lwamapolisa olwe homicide kuZimbabwe Republic Police abohlangothi olubona ngokulondoloza ukuthula olwe law and order section yibo ababikwa sebeluphenya kakutsha lolu daba balahlela khatshana ubufakazi bonke obatholakala ngomnyaka ka 2016 kusenjalo inhlanganiso ezilwela ilungelo lentathela izindaba zisola ukuchaywa lokubotshwa kwenye yazo uAnyway Yotam ngamapolisa ohlangothi lweRiot Police uYotam ubikwa echaywe phandle kwesigodlo semahofisini yawo MDCT eseMorgan Tsvangirai House aseHarare amapolisa la abikwa evimbe umuntu wonke ukuthi angaze afinyelela uYotam lanxa betsheliwe ukuba yintathela izindaba njalo batshengisa ikhadi lakhe eleZimbabwe Media Commission ZMC elimvumela ukuthi aqhube umsebenzi wokuthapha izindaba isikhulumeli enhlanganisweni yentathela izindaba eye Young Journalists Association Zimbabwe YOJA umnumzana Leopold Munende ulandisa phezu kwalesi sehlakalo
sesilesikhathi sikhuluma lamapholisa ngendaba le yokuhlukunyezwa kwentathela izindaba namhla sibone uAnyway Yotam ebotshwa ngemva kokutshaywa kakhulu ngamapholisa la aphinde ambopha ngezankosi kakhulu okugcine kumkhalisa sibe sifuna ingane ingxoxo zethu labakhokheli bamapholisa isikhulumeli samapholisa u-assistant commissioner Ponyat azincede ngalutho ngoba abantu abalokhe bephinda lokhu abahloniphi amalungelo ethu njengentathela izindaba okusebenza eZimbabwe
ngesikhathi lolu daba lulotshwa ubesekhululiwe uYotam ngemva kokubhaliswa i-statement phambi kwegqwetha lakhe unkosikazi Shamiso Dlakama elize limela inhlanganiso elwela ilungelo lentathela izindaba yemisa Zimbabwe amapholisa ethesa uYotam icala lokungaziphathi kuhle kanye lokweyisa amapholisa ababone uYotam ngesikhathi ekhululwa enkambeni yeHarare Central Police Station bathi ubeqhula ekhala ngedolo lakhe esithi libuhlungu njengoba kuyikhona lapho achaywe walinyazwa khona ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Inhloko kahulumende wakweleBhilithane umnumzana Boris Johnson uthi uza kwehla esikhundleni kungatholakala omunye ozakhethwa libandla lakhe. UJohnson wethule lokhu namuhla kulandela ukuchothozwa kwakhe ngamalunga ebandla lakhe leConservative Party kanye lawebandla eliphikisayo eleLabour abathi ubethanda ukuqamba amanga kanti njalo bathi wenza idili elikhulu labanye bakhe ngesikhathi abantu bevalelwe ezindlini ngesikhathi se-COVID-19. Usolwe njalo ngokufihlela ilizwe ngokwenziwa ngumngane wakhe uChris Pinsha, yena obikwa wabamba-bamba abesilisa ngendlela engaqondanga ngesikhathi benatha utshwala. Lokhu kwenze ukuba uBoris ahlamukelwe ngomgcini sihlalo kahulumende uMnumzana Rishi Sunak kanye lobephethe uhlangothi lwezempilakahle uMnumzana Sajid Javid. UJohnson uthi ngemva kwalezi zehlakalo kube sobala kuye ukuthi sokumele asuke embusweni.
It is clearly now the will of the Parliamentary Conservative Party that there should be a new leader of that party and therefore a new Prime Minister. And I've agreed with Sir Graham Brady, the chairman of our backbench MPs, that the process of choosing that new leader should begin now. And the timetable will be announced next week. And I've today appointed a cabinet to serve, as I will, until a new leader is in place.
Kusobala ukuba ibandla le-Conservative Party selifuna kube lomkhokheli omutsha. Sengikhethe abazangena kudala le-cabinet abatsha engazasebenza labo kuze kukhethwe omunye umkhokheli.
And in the last few days I've tried to persuade my colleagues that it would be eccentric to change governments when we're delivering so much and when we have such a vast mandate and when we're actually only a handful of points behind in the polls, even in mid-term after quite a few months of pretty relentless sledging. And when
ngizamile ukukhuluma labanye bami ngibabonisa ukuba awuqondanga ukuthi ngisuke esikhundleni okwamanje thina silomsebenzi omkhulu kangaka okumele siwenze kwehlule konke lokhu.
I regret not to have been successful in those arguments, and of course it's painful not to be able to see through so many ideas and projects myself. But as we've seen at Westminster, the herd instinct is powerful. When the herd moves, it moves. And my friends, in politics, no one is remotely indispensable.
Lo ngumnumzana Boris Johnson, inhloko kahulumende weleBhilithane obekhuluma lamuhla lentathelizindaba eseLondon. Odabuka eZimbabwe ohlala kweleBhilithane umnumzana Panyika Karimanzira uthi uJohnson ubesethwele amagabha avuzayo.
Asechiya isikhundla sokuba ngumkhokheli webandla elibusayo elama-conservatives lokuchiya njalo isikhundla sokuba ngumkhokheli kahulumende uPrime Minister weBhilithane. Lokhu kungamuva kokuchiya isikhundla kwamalunga awekabinethi yakhe adlula amathumi amahlanu ngobuningi babo belandelana kwamalanga amabili adlulileyo bekhonona ngobukhokheli bakhe, ikakhulu ukuyekela amanye amalunga aweConservative Party kuphalamende besenza izinto ezisolisayo yena angabaxotshi kumbe ukubajezisa. Basola njalo ukuthi yena seqambe amanga amaningi kwesikhathi eside endabeni eziningi ezivalisela ukulandula ukuthi wayenza amaphathi abalwayo e-10 Downing Street, i-Prime Minister's Office, ngesikhathi se-COVID, wona umthetho wawungavumeli ukubuthana kwabantu. Ngomthetho okuzayenzakala yikuthi ibandla elibusayo le-Conservatives selizakhetha umkhokheli omutsha onguye njalo ozakuba umkhokheli welizwe u-Prime Minister kuze kufike isikhathi sokhetho. Ukukhetha umkhokheli omutsha lokhu kuzathatha isikhathi esingadlula inyanga ezimbalwa, kodwa kukhangelelwa ukuthi kube sokuphelile inyanga eka umfumfu ingakadluli.
Mnumzana Karimanzira, kukhona na abantu beZimbabwe abangakufunda ngokwenziwe ngumnumzana Boris Johnson?
Siyafisa ukuthi kungaba yisifundo kwamanye amazwe anjengeZimbabwe ukuthi khona umuntu akumelanga ayalele esikhundleni nxa kusobala ukuthi umbuso wakhe awulunganga. Yisifundo njalo kumalunga kahulumende weZimbabwe ukuthi inkokheli iyaxothozwa nxa isehluleka.
UMnumzana Panyika Karimanzira utabuka eZimbabwe njalo uhlala kweleBhilithane. Kunjalo nje ukuchiya umsebenzi kukaMnumzana Boris Johnson kwamukelwe ngemibono ehlukeneyo eZimbabwe. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Ukubanjwa ngamandla kaJohnson ukwehla esikhundleni kukhombisa umbuso okhululekileyo wentando kaZulu, kutsho abalwela amalungelo oluntu labezombusazwe eZimbabwe. Umnumzana Felix Mafa, ilunga le-CCC, uthi njengesizwe iZimbabwe ifunde okunenyi ngokwenzakala kweleBhilithani.
Sifunda ukuthi abantu bangakusola ungumthungameli, ubezwe, ulalele, uchiye. Ngoba ipolitics yamazwe aphuthulileyo is not a career lifetime. Usebenzela abantu besakuthanda.
Umnumzana Abednego Bebe, isakhamuzi sakoBulawayo, uvumelane lomnumzana Mafa.
Into eyenziwe nguBoris Becker into enhle etshengisa ukuthi idemokhrasi kwamanye amazwe iyasebenza. Lapha eZimbabwe ngenxa yokuthi abantu esikhuluma ngabo ngamahaga, abantu abalomoya omubi, abantu abayizihwaba, angiboni bekwenza lokho.
Ukhansela kaWard 8 kobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu uthi uBoris uthethe inyathela elihle ngesikhathi inengi lingalindele.
England itshengisa ukuthi ilizwe ledemokhrasi ngoba umongameli wakhona angasolwa ngabantu, uyachiya umsebenzi kungene omunye. Atsho sikubone i-Afrika okwenzakalayo kumbe elizweni leZimbabwe.
Ilunga lebandla lezaphu uDokotela Mildred Mkandla uthi uBoris uphe isifundo esihle eZimbabwe lemhlabeni jikelele ngokwehla esikhundleni.
Mina ngithi ayizanda kakhulu ukuthi wenze kuhle uBoris Johnson, hamba kuhle Boris Johnson, uyephumula. Lokhu kuyisifundiso esiningi.
Umnumzana Believe Gawule, ilunga leZanu PF, uthi okwenzakale eBhilithani ngeke kwaqathaniswa ngokwenzakala eZimbabwe.
Hhatshi, lapha amboni ukuthi singatshona siqathanisa eZimbabwe le United Kingdom leZimbabwe yamazwe amabili atshiyeneyo, njalo alama situations atshiyeneyo.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube uncoma inyathela likaJohnson ethi kuyisifundo esihle eZimbabwe.
Kuningi abase-Afrika ikakhulu abeseZimbabwe kumele bakufunde ekuthiyeni intambo kukaBoris Johnson. Okokuqala nje ngokuthi kumele kube lalokho esithi ngama-strong institutions.
Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anas Esia Ndlovu.
Livestock lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama, sixoxa labesifazana ngenkinga ababhekane lazo empilweni. Soluphehle inkulumo udaba lokuthi uhulumende usezaholisa osobhuku imali yama-allowances ngedola leMelika, njalo aphinde abakhwezele imali abavele beyihola ngemali yeZimbabwe ngokuphindwe kabili. Lokhu kwaziswe isiphathamandla seZANU-PF umnumzana Kembo Mohati emhlanganweni awenze lenkokheli zomdabu eTsholotsho izolo. Ngokubika kwephephandaba leThe Chronicle, uMohati uthe uhulumende usesungule ama-allowances aza wabhadala osobhuku, wona athi bazabhadalwa amachumi amahlanu amadola eMelika, i-$50 ngamunye phezu kweholo labo abavele belalo. UMohati uthe labo ekade bevele bengayiholi limali labo sebezaholiswa. Abamabandla aphikisayo bathi kusobala ukuthi ibandla leZANU-PF selizama ukuthenga osobhuku laba ukuthi balivotele ndawonye labantu abaphansi kwabo kukhetho lomnyaka ozayo. Sixoxele lunga leZANU-PF umnumzana Believe Gawule endawonye lelunga leCitizens Coalition for Change umnumzana Abednego Bebe onguye osungula lingxoxo.
Abantu bonabo bazizwa bebizwa ngumuntu ongaso vice president welizwe, ongu vice president weparty. Kutsho ukuthi ngezinye indlela abantu laba sebesenza ama-villages, ama-structures awe-ZANU-PF. Kuyayangisa lokho kuyinto embi, kuyinto elihlazo, kuyinto engavunyelwa emthethweni. Ngokuqala lokho. Okwesibili, kuyayangisa ngoba into leyi ibuya muva ngoba silama elections next year. Bafuna ukuthi benze abantu abadala amazombi izilima zabo ababatshela okokwenza ngoba bafuna amavoti ngo-2023. Okwesithathu intungamile kuyayangisa ngoba abantu laba sebebulele ilizwe baliqeda balithi du, kodwa lokhu befuna ukuthi basebenzise ama-tactic akudala ayehlula uSmith ukuthi athe remain in power. Okwesifour intungamile kuyayangisa ngoba amadoda amadala uzaweza esukuma ulimlomo edefenda ihlazo elingabo. Ihlazo elinjengaleli kalidefendwa ngoba bebevele nxakade besithi ukuthi kuyaholiswa amasobhuku. Bebekelelani kubaholisa iminyaka yonke leyedlulileyo. Khathesi ilizwe libhuqwe ngamadolo. Lina khona likhuluma ukuthi kule US dollar ezanikwa amasobhuku. Sikhuluma kunjengomgwaqo wenkaya bayehlule ukuwuceda kodwa bathi banemali abafuna ukuyiholisa amasobhuku ngoba sokusuka kuma-election abasisukele lapho abangakusihlolela.
Nanso baba Gawule, kuthiwa selithe ngamavoti lapha yikho selisithi osobhuku lizabaholisa ngedola leMelika. Elehluleka ukuliholisa ezinye izisebenzi ezifana lababalisi labodokotela labonke.
Okukhona ukuthi ngithanda ukuthi ngikuqhubeke isikhathi ukuthi usobhuku useva uhulumende okhona ngaleso sikhathi. Ngakwazi ukuthi uhulumende okhona ngowezanu p f. Ngakobe izanu p f uhulumende ekhona umntwana wezanu p f. Kaphambili ukuthi kwesinye isikhathi iphathi uvice president njenge futhi uvice president yephathi ayehle ayefika ayekhulumisana nobukhokheli phansi wabumtselele ukuthi izinto ziyahamba lokuphangahambiyo ukuthi iphathi ithole kungabi lo mgoqo konafana ukuthi iphathi ingakhulumisani la ngenkokheli zomdabu. Akumelanga kube lo mgoqo enjalo. Kuyemele kungabi lo mgoqo ukuthi iphathi ihambe iye siya kwalo upresident yephathi uvice president yephathi uba uMuhadi ayekhulumisana labosobhuku bamtsele la inshipho zawo wahlangana lazo lanti ayekufikisa iparty level bese kuyenzwa kuma-policies bese kuphuma iy'hlelo ezinjengazelezo ezinganceda abantu laba bakhokhelwa abantu laba ezidaleni ngoba amazobhuku iyaphetha abantu. Abantu ngabala mazobhuku ngoku umuntu ongalazosobhuku umuntu wonke ongaphansi kosobhuku wonke upresident layo ongaphansi kasobhukuprezidentwelivelengaphansi nalapha akuhamba khona ayefika phansi esikubiza sithi thina kwi-structure sethu somhlangano yisethu siyahamba kuma-village ethu siya ngaphansi kona ngale lapho kulabantu ku. Ngokunjalo ngithanda ukuthi ngithi mina akungabi khona ukuthi u-vice president kamelanga ayekhulumisana nenkokheli bomdabu maphansi.
Baba Bebe, kuthiwa kula sici esenziwe nguMohati lapha ngubaba Gawule.
Asazi bakithi ngike ngatsho ngikhuluma ukuthi kulamadoda amadala angalanhloni. Amadoda amadala akalanhloni ngoba sikhuluma osobhuku kusukisela ngesikhathi khonapha kwathi wabazaholiswa khona imali kwakukhethwa abanye beholiswa. Bona baba bekhetha nakathesi abaholayo osobhuku uzafica ukuthi iningi langikhona yilabo asebatshengisa imithiyalo ku-ZANU PF. Abaningi vele kabaholi osobhuku. Abosobhuku baningi kakhulu elizweni lokuthi uhulumende ube vele sehlule kubaholisa. Pho nakade sehlule kubaholisa bona babalitshwane akade vele baholisa. Sesifithi bonke osobhuku uzakwanisa imali yangikhona eyithatha ngaphi ngoba ube vele sehlule kamuva. Leyo seyithatha ngaphi. Anti abona ukuthi yi-statement. One, yikho kubuya uMuhadi kungabuyi uChiwengwa okuhulumende ngoba imali phela eholisa isobhuku ivela kuhulumende. Imali yokahulumende itsho ukuthi khona akufanelanga uhulumende abe partisan. Ungabona sokubuka umuntu ovela kuZANU PF esiyakhulumela uhulumende yikwehluleka yikhampeni esegcekeni ukuthi bakhampenele u-2023 siqede ukuvota kunobo sobhuku abayengileyo phinde bayibonana beyimali phinde bambona futhi uMuhadi.
Inkokheli yosiko baba Gawule, isisekelo sombuso sithi kayimelanga ingenele kundaba zombusazwe. Ilokhu ukuhlangana lobaba uMohati bethenjiswa izimali lokunye siyake sibone kusenzakala. Inkokheli yosiko itshela abantu ukuthi bavotele ibandla leZANU PF, ayisiko ukuphambana lomthetho yini lokho?
Ngingakaze ngiphendule lowo mbuzo baba Nkomo ngikhande ukuthi ngitsho ngigcizele ukuthi i-MDCC, i-MDC izebe i-MDC le-CCC ithi yona yayiqibile ihlala ikhuluma ngokuthi yona izanakekela bazanika ama-traditional leaders imizuzu engcono kulalokho abakutholayo kuhulumende bahlala bekhuluma ngakho khonoko. Kodwa ngaso kusenzakala ngakho kanti bayabele khona abo bekhuluma ngani ngakade sokusenzakala bebabuthakazelele khonoko ukuthi amasobhulani kwe inzuzo engconywana baphile labo lezimuli zabo ye mana ngiphendule umbuzo wakho ukuthi lokho isisekelo sombuso sithi ukuthi abama-presidential leaders ngendlela okukhuluma ngayo ukuthi bangabi ngabantu abaphatheka entweni zombangazo ye ngiyakuzwisisa khona kodwa ngithe mina uhulumende bona baseva uhulumende okhona ngaleso sikhathi.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lezano PF ubexoxa endawonye lelunga le Triple C. Umnumzana Bednico Bebe. Uzulu wele South Africa ube lombuthano womthandazo wokuvalelisa abasakhulayo, iningi labo kungabantwana besikolo abangamashumi amabili lanye abafele endaweni yokunathela kumaviki amabili edluleyo. Kubika uThuso Khumalo.
Bekuyisikhathi sosizi olukhulu kakhulu embalini yeSouth Africa ngesikhathi imota zezidumbu ezilitshumi lasishiyagalolunye 19 zingena zilandelana enkundleni yeSellery Park e-East London esabelweni se-Eastern Cape. Lezi imota bezithwele amabhokisi angelalutho phakathi njengoba bekungumfuziselo womngcwabo obusipha ithuba imuli zonke ezilahlekelweyo ukuyavalelisa abantwababo bendawonye. Izingane zesikolo lazo ebezovalelisa osowabo ndawonye labazali bawuhlabe bawulawula ngesikhathi amabhokisi la engeniswa etendeni elikhulu ebehleli amakhulu abantu. Omunye wemulilezi udingeke ukuthi athwalelwe kwabezempilakahle ngemva kokukhulelwa losize. Umongameli Cyril Ramaphosa ududuze imuli ebezibuthenelezi ngamazwi eBhayibheli.
Inhliziyo zethu zibuhlungu kakhulu. Bonke abantu balapha eMzantsi Afrika balila nani about this shocking incident.
Imuli eziningi zithe zikhathazwa ukuthi azikayitholi incazelo yokuthi kambe abantu ababo babulawa yini kule ishabhini. Kodwa kudokotela Mathiwane obizwe ukuzochazela amalunga emuli laye ubengalayo impendulo wathi basaphakathi kokuhlolisisa emithinini yesibhedlela.
Apha njengoba kusenziwa ezi postmortems iteam le iye yabona into yoba le nto kuthiwa abantwana bebekhwelene omnye phezu komnye ukuze basweleke ayisiyonyani.
Abanye ngabe besola uhulumende lamapholisa ngokwehluleka kwenqabela ingane ezincane ukuthi zingene emashabhini. Kodwa kumphatha intambo okatya lwezamapholisa umnumzana Bhekicele uphi isixwayiso sokuthi ngemva komngcwabo bonke abathintekayo kule imfa bazawukhomba olotywala.
Le investigation is prosecution driven because mase sifika kulowo muntu sifika ukufika sibambe kungaphunywa umuntu.
Imngcwabo yalaba bantwana eqale izolo ukhangelela ukuthi izaqhubeka endaweni esijeneze lizwe kuze kube impela sonto. Melesudo 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Kwanele siziphethe ngevezihamba phambili. Umthethwandaba we-High Court wale ukukhulula amalunga edale lephalamende awebandla le-Triple C. Umnumzana Job Sikala lo mnumzana Godfrey Sithole. Umongameli Mnangagwa uphehla inkulumo ngemva kokufungisa indodakazi yesiphathamandla seZANU-PF umnumzana Kembo Mohati ukuba lilunga lekhomishini yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission. Inhloko kahulumende weleBhilitane umnumzana Boris Johnson usetshiya umsebenzi. Kwanele Mthwakazi likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Yimi untungami lenkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.